Endabeni zethu lamhlanje ngolesithathu uNtulikazi 4, 2018 lizethulelwa nguPraxedes Jeremiah. Abezomvikela abeDefence Forces bathi ingamanga imibiko ethi uhulumende usethumele amasotsha emaphandleni ngalesi sikhathi sokulungiselela ukhetho. Nxa ikhona amasotsha ahlukumeza abantu, uzolo ukhuthazwa ukubana abamangalele kwabomthetho. Umkhokeli womanyano wamabandla aphikisayo we-MDC Alliance, uMnumzana Nelson Chamisa, uthi akulampumela yokhetho ezakwamukeleka ngumuntu wonke nxa kungaguqulwanga ukuthile ukuqondisa ukuqhutshwa kokhetho elizweni. Umeli weZimbabwe omutsha kwele-South Africa, uMnumzana David Amatsiriphi, uthi uzasebenza katalala ukuqinisa ubudlelwano kwezokuthengiselana phakathi kwele-South Africa leleZimbabwe. Namhla kwezemidlalo silethulela uluhlu lwamaqembu asefinyelele kuyadlala esigabeni sama-quarter finals kumncintiswano wenguqu owezizwe zamazwe womhlaba owenkezo ye-World Cup 2018. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe ole Diaspora Forum sikhangela ukukhathazeka kwabomanyana we-MDC Alliance abathi kuningi okumele kuqale kulungisiswe andubana kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo eZimbabwe. Thumelani imilayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yobulenjini yokukhulumisana lokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngo-half-past 7 ntambama lango-half-past 6 kusasa ekuseni kumagagasi athi 909 AM, 4930, 15580 laku-6080 kHz kushortwave. Lingakhohlwa ukuthi siku WhatsApp la ku Facebook ku VOA Ndebele.